soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osesusiwe.
Besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs eMpemsec, wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enceba bona ukuthi engxenye ephuleka khona ngalela bade khona baze bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelubhange zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lubhane irrigation scheme nolwelubhane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elubhange.
So abantu sebehlakani phile this time sebekwazi ukuthi ngaso kubuya ama-amelectin kubuye zimnandi kubuya manga kubuya ukuthiwa siyadevelopa kodwa abantu bengakuboni khona okokuthiwa kuyadevelopa.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osusiweyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi ntambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugatsha lwezemfundo. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okokuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry ekade ikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngu-president abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo lokukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs eMpemsec, wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service, siye sikhangele i-ministry of education, akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle, ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenile, sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi, konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa, ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalutho. Sikhangele ngesilungu okuthiwa yim merit ngayikho kwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olu ngasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo umathema uyehlulekile ngasikhangela izinga lababalisa bakilo ngasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma ngomba sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenziwe ngayo ngoba sikhangele konke okwenzakalayo siza kuyela emuva kuphemseko education umama wasihlela njengababalisi layenalowo kathesi sikhangelela ukuthi njengomuntu uvela ku-president's office ngumuntu ade grunye ukuthi kathesi nxa usiya ku-education sifuna uyeyenza lokho okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini abe mgceke ezakhamizini abe mgceke lebantwaneni
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-ATUS lokhu sikudaba lunye sixoxile ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo
yikuthi laba bantu badla kukwenza ingabe yini ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaThembo Mhadi kulesi sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMhadi bachithwa kwangathi ihhofisi leliyana kalisela muntu kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kukaKhen Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo wemandebeleni ngokuthatha noKhen Mathema yebo kungaba njalo angavuka nje la esengumsekeli kaMphathi Ntambo kodwa vele khona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla ungelani ungelasekhwama uyakhulumani kodwa ke okunye engxenye asazi enxa babona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa likhaza kakhulu engaphandle kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababala singapheli lezikolo zivulwa zivalwe zivulwe zivalwe ezikoleni iCovid ibhahile iyale enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babona ukuthi kambe yena ginye ilitshe lo angenelisa yini ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala
abanye bathi lokho okwenziwe umnumzana Khen Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe ukubona kungenzakala yini lokho
ye eqinisweni sili kukhanya ngathi umhlubu wemandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla esokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wazasekhaya hayi kuyakhanya ke kungakukhanyela ngendlela ezijiyeneyo kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu bemandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo yebo kambe kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho ku-primary and secondary education oluningi hayi ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda kaluthinti ye abaningi kangako lesiyana esi-home affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe yiso esisebenza kakhulu emandleni okubusa owedlula lokho e-primary and secondary education ngakho ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi omphathi ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende yikho ke kube sekuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho abazali babe khonona belekhatshana kanti lesi esiwumphathi ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise kuba yiso sibopha abantu yiso kidesi chithiza lemhlanga yamabandla la abephilisa yiso njalo leso esixoxana la abengathi abazimele bodwa ama NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathindaba wasekhaya yiso esilamandla odlula lesi esiphiwe yena lo ophengu wasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye
umnumzana Thande kwezintimkandla wake waba ngumphathi isikolo njalo engcethi kwezombusazwe. Izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elupane. Inhlelo lezi zikhangelelwe kuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu. Umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini sihlalo walesi sigaba kubandla lezanu PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo. Umeli welupane East edale lephalamende ubandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile emhlanga Studio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa.
Esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi elupane ikakhulu elupane East ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation. Sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe. So ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangeleleyo ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga. Sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries isinkwa sitholakale esigabeni. So sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokhu esigabeni.
Ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na
ihlelo sikhuluma ngalo lusihlelo olukhona ewadini okuthiwa igwamba ward eselupane lapho okule damu elikhulu ibubi lupane dam. Irrigation leyo ibizwa ngokuthi ibubi lupane irrigation. Lapho ukhangelele ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90 so far kulama members aregistileyo akwanileyo abangaba ngu-45 kutsho ukuthi inani langkhona likhangelele ukukhula. Siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baye bedonda. Ngokunjalo ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona. So ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngomhlobo ukuthi lowo muntu ngwaliphi bani ngoba le iproject isezandleni ze-Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe agritech.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edalele ephalamende njalo ekubandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselupane. Kodwa umnumzana Bet Nico Bebe owayimela inkayi South edalele ephalamende uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa yinkampani yelizwe e-ADA.
Akula nto ejenyini lapha sithandekile lawona lawo ama-irrigation ka-ADA ayengama-irrigation ayevele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba baba vuseleleyo by the way basebewanike ilist ku-track i-track yayisivuselele sebewathatha nxa sebewathatha bewabisela ku-ADA abawathathe bewabisele ku-ADA kodwa isiba bawalungisileyo. So kambona ukuthi kunento ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama-irrigation e-ADA kusaver izakhamizi isakhamizi ngoba iAda yikampani yehulumende isakhamizi esizakhele embongqani asisoze sibenefit from that other project so lokana ikuvala abantu amehlo ngoba ama elections sebuya so abantu abasebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi ngaso kubuya ama elections kubuye izimnandi kubuya amanga kubuya ukuthi asiya developer kodwa abantu bengakuboni kono konokuthiwa kuya developer angiboni ukuthi kona ukuqamba amanga kungenza ububelo kuyikonomi yeZimbabwe instead okuliqiniso ukuthi kona for 41 years bekulokubusa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufanele ukuthi ngayo yazenza 30 years ago selokhu besibazazenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezu kwe-41 ezadlulayo belokhu besibalungisa akunakulungisa abakwenza sithandekile eqinisweni abantu bezimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezandla sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu
lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe wayemela inkayi South edalele ephalamende Jalezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala kobulawayo ubulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus iningi lababanjwe leli gciwane abangamathumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba semathebelelen sawo
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Kukwamanje sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday linodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla le-MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sekumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezinsuku. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani lonke bantu beZimbabwe, salibonani. Kwelo ngilazo ukuthi lihlangane uphatha ngapha kithi siNdebele lihlangane lihlangane phathi bengicela ukuthi ubaba angibize ikhampani impela lihlangene wonke abantu beZimbabwe omthokazi namaphatha afuna kufonya la akukidandlovu kodwa kunabaholi abanye sibadingayo mabengangena nakumani sabulisa ukwenze nabo Jonathan Moyo ukwenze nabo Wilson Mncube ukwenze nabo Mama uMakhube ukwenze nabo David Coulthard ukwenze nabo Tendayibhiti esombeni kodwa kuthathe nabi ibandlululo omhlobo kusuka ngikwe-DA laba abangayiholiyo kube namaphinya hayihayi ngikusisindawo nxangamashona ngena iqualifaye emsebenzini phuya isikhundla esihle nayamandebele qualifaye esikhundleni phuya isikhundla esihle alokhu kwamaphinya ayizani yehluleka phela olloze inyaka esiyimidilile akulanto eyenzayo maphina phinani ngithole esitarata sezithilile tetenge kuzesitarata ngiyabonga
Sanibonani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7. Le ekhuluma indoda yaseLubani ekhuluma eSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana abantu bakithi eyokuthi uhulumeni wakithi athi yena usanctioniwe kuyikuthi naye usanctione abantu bakhe abantu baseZimbabwe basanctioniwe basanctione nguhulumeni naye uhulumeni ukhala ngokuthi osanctionwe ngama Western. Kodwa ke siyakubona kwama Western okwaka sekhaya ke lapho eZimbabwe kuthwesisa sokungasagibeli amabhasi mangabe ungahlatshwanga kuthiwe awusayindawo mangabe ungahlatshwanga awusangeni izitolo mangabe ungahlatshwanga. Kuyikuthi ayisikho kusanctiona umuntu yini lokho ngoba yona ehulumeni yethu uhulumeni yeZimbabwe hayi kwege yethu eZimbabwe yabo bona labo baphezulu ngoba bona ebabadlawo basuta zonke isidingo bona ngezabo akusiyethu le ngoba vele usayikhiphanga abantu izikhiphile yona.
Nivuka njani hlobo ezinhle sanibonani ekuseni leyi nginivukisa njalo hlobo ezinhle nami ngisezalwane zakhona apha eZimbabwe okuthiwa ngufamona ngwenya ngapha emasouth nginibingelela hlobo ezinhle nonke angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu ngiphuna umuntu nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu nami ma-studio 7 ngomthandazi omuhle enhliziyweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho liyasinceda sibili kakhulu umsebenzi wenu muhle ngiyawubonga wonke yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewunganiuthuka ama-studio 7 hlobo zami thina esithanda ukukhuluma inhlamba mayivulwa ivulwa ngama-studio 7 ifikele endlebeni zabo kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo hhayi inhlamba makhiwa hhayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize kanti kukhanya ukuthi ungubhinya abantu bebesebecabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ebe nhlamba ezingaka inhlonipho kayikho yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami noma hlobo ezinhle akuna nhlamba eyake yaba yindlela ecundileyo ngiyabonga kakhulu ke nami lapho hhayi angikhulumi lutholubi ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni asiphileni ngothando nangokubambana mina nje ma-studio 7 sengicela umlayezi wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat-south akusimi ngiyedwa ufamoni okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi sibaningi hlobo ezinhle esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-first lady uXolani Mnangagwa kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi ngabe kuthi kuyakhetheka sibili komnye umnyaka sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathelizwe kanti liyehlulana
salibonani basakazi be-studio 7 salibonani babukeli bonke balaleli baka-studio 7 ngibingelela umbuzo enginawo ngiqondisa kuba kumagalela ngenhlonipho enkulu ngiyakuhlonipha baba umagalela ungumhlonishwa mpela ukhulile kodwa angi-understand ma uthi i-studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza u-Twitter yini usuke wakhuza u-Facebook yini usuke wakhuza laloba yini ama WhatsApp mhlambe sizithola nsuku zonke kodwa ubona u-Studio 7
nginjani muli ye-Studio 7 lobuholi bayo ngiphila njani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona ngithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe alufuni kukhokhela lufuna ukukhomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba uMnangagwa nekuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngubaba uMnangagwa ethi ubaba uMonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uChami Misa. Akukaze ukuthi ubaba uSibanda, ubaba uGawule, ubaba uNdlovu. Angikaze ngize vele kubizwa ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesiNdebele. Ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngoba bobani yini. Ngoba ungakhangela izanu ile modern mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni. Akukaze kube lo muntu esiNdebeleni okuthiwa uba yipresident. Ene ngeke kwaba liphupho lokho, ngeke kwenzakale. Bazahlala bona besithi uba bobani, kodwa akangeke umuntu esiNdebeleni abe yipresident. Lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale zisuthi ngempela. Ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT, ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesiNdebeleni ukuthi bembize ngoba bobani. Angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance. Akekho umuntu wasesiNdebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesiNdebeleni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezimelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imibiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate, lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. U-General Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan, kodwa uBiden wathi wonke amasotsha aphenduke ekhaya. Sixoxelo landela ezombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi kungakutshengisani ukwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo, ngibona ngathi yena uPresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi yabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuya nokwengezelela amabutho uzokuthiwa. Ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la Afghanistan kwake kwaba lesage yona leyana, ukwengezelelwa kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswa amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeda. Now-ke mbona ngathi ungachiya 2500 yona leyo, kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiza ngapha ekhaya ukuthi kube lesage yona leyo ukuthi kuhanjiswa amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi uPresident wayevele sefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo laphana.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Mbona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo. Ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke Afghanistan. Now abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile, ngiyayiqinisa, ngiyaqinisa yonke into. Wasesima khonapho. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye ngumuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi uPresident kavumelananga le advice yona leyo ababe mpha yona. Angikholi ukuthi opresident nqabe advise bayavuma konke okunye bayema endimeni yabo beme khona abo bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo kona.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana Kane Matema osesusiwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.